Lokhu kuphume emhlanganweni wabalobi oyenzelwa eHarare ngaphambilini kombukiso omkhulu wamabhuku weZimbabwe International Book Fair oqala kusasa. Ingcwethi zokuloba zithi ukwanda osokusenza abalobi abazigcindela amabhuku abo sokubangela ukudindwa kwamabhuku ngesiphangiphangi, amanye agcina esethula elokunenge okuphazamisekayo. Unkosikazi Virginia Phiri uthi abantu bagcina besanda bezidindela amabhuku abo ngoba abadindayo labo benezabo inkinga.
Uthi siyabophabhisha into zawo obhala ngazo ziyinkinga, into ezingavunyelwa, into ezesabekayo. Lawe besabe ngoba bala amabhodi abo, lawe besabe ukuthi abantu baza kuthi kanti sokunjani. Uvijivela abahlanya babhala into ezingaqondile, kodwa into ezingaqondile lweziyimfihlo ziyenza ukuthi abantu baphumelele, babone ukubonakala kwezinto ngoba lifihlafihla kakuphuma.
UVirginia ngomunye wabasungula inhlanganiso ye-Women Writers njalo enamabhuku alodumo agoqela elithi Desperate Destiny, Grey Angels, Highway Queen, lelithi Robbed of Dignity, kunye lama-anthology amanenginengi ezidindela yedwa-ke okuthiwa yi-self-publishing. Ingcitshi yezamabhuku efundisa ekolitshini elikhulu leKwame Nkrumah University eKabwe kwele-Zambia, uSiqa Mfundo Joseph Lubanda Mathe uthi abantu kumele beqakathekise umsebenzi wokubhala, ethi yena wenza uphenyo kwabuhlobo lwesitonga namathoka leya abatholakala-ke ngezansi yeZambia. Uthi-ke kuqakathekile ukuthi imbali yesiko labo ibhale phansi ilondolozeke.
Onga iliterature yabo ayikho only documentary, ayikho deep phezulu kuphela, ayiyo deep still. That's why i study le siyenza ukuthi sikwanise kwenza deep iliterature ya culture ya technologies that they have, ukuthi zibhalwe abantwana esikoleni babale, develop interest ya culture yeston.
Uqhubeke ethi kuyadingakala ukuthi indimi okugoqela ezikhulunywa ngabalutshwana zibhalwe phansi. Lo lwazi lwendulo kungaba ngezokwelapha, ukulungiswa kwezinto, inganekwane lokunye konke kube kungwalo lolu lwazi ludluliselwe phambili. UVirginia Phiri uthi abalobi abatsha kabasebenzelani nabalobi abalolwazi ukuze la mabhuku abo aphume ephelele kungela kuphambaniseka okunenye.
Kusamele kucaciswe into zonakele. Kathesi uGrey Angels wamaphuma lapha ngoMatch, into sesiqedile, angazi ukuthi kwahamba njani okunye kwaba ngamanyala. Ngayiwithidraw umhlaba wonke jikelele, ngawithidraw ngoba mina ingwalo zami zonke zicacile, ngawithidraw imali yahambe eningi, kodwa kathesi sokulungiswa. Akuvele, kusamele kucace. Ye, umuntu abuze kuvele ibuzwa kwabaphambili.
Abalobi bathika kubuyelwe kundlela zakudala, abantu babhale ingwalo ezilohlonzi besebenzelana labahleli bamabhuku, lalapho umlobi sekudingakela ukuthi adindise ibhuku lakhe, hathi ukuzenzela wedwa, njalo abhadale abahleli, njalo labazokwenza ukuthi ibhuku lakho libukeke okuthiwa ngama-designers. Ingcwethi eziningi ebezikulo umhlangano zithi abalobi abalolwazi olujulileyo asebeleminyaka bekulumsebenzi bakhona, njalo baningi abazimiseleyo ukuphathisa abasacathulayo ukuze labo bethuthuke. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Mthambe.